adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza ephakathi kwebandla le MDCT qhubekela phambili kudoliselwana amandla phakathi kwabasekeli bakaTswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Ucwaningo luveza ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale ePhalamende lwehlukanise lolwabo kansila ngoba kugcina kungasahlolisiswa abakhethwayo kuma kansila. Kukhunjulwa owayeyisiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Roy Bennett. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingxabangxoza ephakathi kwebandla leMDCT iqhubekele phambili lamhlanje kulokhu kudonselwana amandla phakathi kwabasekeli bakamnumzana Tswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Umzuri uthi ukhulumisane lomkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai owelatshwa esibhedlela seSouth Africa, ogcizelele ukuthi nguye olokhu engumkhokheli. Kesizwe amazwi akhe.
Takashika nitore hoa, wazipata na nasa nambo shika because nambo kumira nchawa wana pati. Tansika kwa sikuinda because hapana mataore wa unita. Kana ama zao zisa kwa wapachi, phone. Mahano karana wakachiwa rapisi. Sikando wakazo tumo zani dani. Dashika ako, takashika usiku, wakati taka umira, wakanda pinda, kinataona nao. Wakati, shishu waka umbe itika. Nikawa explainer na shikanzai, wandakati uekti. Mahakuti kanganiza mshipata. Mbandati, shilo neta. Andisi kusawa uja, asara shichiti kashikanzai. Inda andisi utara shakawanda. Inda wano bata nizawani. Mugazi election, tuda kututi win election.
Lao ke ngamazwi omunye womkhokheli webandla le, womsekeli kamkhokheli webandla le MDCT umnumzana Elias Mzuri. Kodwa ngakwelinye icele umnumzana Nelson Chamisa othiwa wakhethwa umnumzana Tswangirai esesibhedlela, uthi ukuthi akhokhelele libandla laye uthi nguye umholi webandla leli. Kesizwe yena ekhuluma.
Musangano uno toda kubatana, musangano uno toda kunzwisana, musangano uno toda rudo, musangano uno toda kuti vanhu vave nekuteerera murayiro, nekuteerera mutemo. Hatigoni kushandisa demo patiri kuenda nekuti toda kuti vanhu vanzwisise mutemo. Asi mutemo ukasateererwa, demo richazosimuka zvaro, manje manje. Asi hatidi kuti tinge tichiisa izvozvo kumberi, vanhu ngavabatane, vanhu vafambe. Ndomweya watoda kuti utsvetwe, vasiri kunzwisisa vadzidziswa kuti vavhurwe njere, njere dzavo vanzwisise. Vasiri kuona maziso towabatsira kuti maayasova asina utare aone zvakakwana, vasinganzwi toaita kuti vanzwisise.
Lao ke ngamazwi omunye wabasekeli bebandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa. Omunye umzali olomntwana obhale umhloliso wesilungu kuzifundo ze-O-Level ele English Paper 2 osekuthiwa babhale kutsha lomhloliso ngemva kokufakazi bokuthi zikhona izifundi ezenelisa ukubona lomhloliso phambilini kwawo, usemangalele uhulumende emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuphindiswa umhloliso lo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Victor Mkomeka ulengane yakhe esimele iphinde lomhloliso. Ufuna lolu daba lungene emthethandaba ngokuphazima kweso ngoba umntwana wakhe kumele aphinde umhloliso kuviki ezayo. umpathi ntambo wezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Phoma Vima wazise ukuthatha kwalelinyathelo nguhulumende kuyona le iviki wathi abantwana ababhala isikhiwo ngomnyaka ophelileyo kufuze babuyele lapho ababhalela khona bayephinda lomhloliso ngeviki ezayo mhla ka 15 Nhlolanja. Okudanise abazali kakhulu ukuthi sokusele amaviki amalutshwane ukuthi izikolo zilungele ukuthi item ye-elevu iqalise. Umnumzana Thembelani Ncube uthi ukuhlupha ukuthi sekufunakala imali eningi kakhulu ikakhulu kulabo abalabantwana akade befunda emabhoding.
Lokho kuyenze izimiseki sokukhathaza thina njengabazali ngoba sokufuze sibhadale lawa ade bengamabhoda. Siyayithatha ngavi leyo mali yokuthi sibabisele ukuthi bebhala leyo English yangikhona abathiwa bayafuna ukuthi siyiphinde. Akuyenzi lokho.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Leopold Munende ophinde wathi okwenze izimiseki kutshengisela ukuthi ziningi izinto ezingenzakalayo kungenxa yezimiseki ebona ngala maphepha okungaziwa nguZulu.
Lokho kuhle kutshengisela ukuthi ziningi izinto ezenzakala ezimiseki esingazaziyo. Why sebekhethe ukuphindisa abantwana kulo mnyaka? Kulokuthi ngabahle babaphindisa last year besanda ukuqeda ukubhala. Ngoba imali eseziphuma kithi manje ezikhwameni zethu sokuzimali ade singazibhajethelanga konke lokhu, besizibhajethele ezinye izinto.
Omunye umzali umnumzana Mduduzi Dunga uthi izimiseki bekungaba ngcono ngabe iyehlise imiklomelo yabantwana lokuphindisa bonke njengoba lokhu sokuhlukumeza abazali.
They were supposed to meet to scale down ama marks and then maybe just find a common ground kulokuthi abantwana baphinde ukubhala ngoba kuza attract ama costs amaningi very singawa expect vele.
Abanye abazali abakhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 bathi imali ye engikhoyo kodwa bebengamukela ukuhambisa uhulumende edale ngoba ubefuze akwenze ngomnyaka ophelileyo esenanzelele ubuqili lobu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Kulocwaningo olwenziweyo oluveze ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende lwehlukaniswe lolwabo kansila ngoba kugcina kungahlolisiswa uhlonzi lwamakhethwayo kumakansila. Okuningi sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Ucwaningo lolu olwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo olubizwa kuthiwe yi-Local Government Election Survey Report, The Uncertainty of 2018, lwenzelwe ukuthi kuhluzwe indlela ezingenza amakhansili labomansipala benze imisebenzi ethuthukisa izigaba, kukhangelisiswa njalo ukuthi ukhetho lwabokhansila lungatshintshwa njani ukuze inhlelo zentuthuko zenziwe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo ucwaningo lolu luveza ukuthi amabandla ezombusazwe afaka abantu nje abalodumo bengacwayisisanga ukuthi bayenelisa ukuqhuba umsebenzi, ngakho bakhuthazwa ukuthi baqale bahluzisise abantu phakathi kwamabandla abo kukhangelwa ulwazi kanye lokwethembeka kwabo phambilini kokuthi bamele uZulu. Okhokhele ukwenziwa kwacwaningo lolu uDr. Davison Muchadenyika uchaza lokho.
There were three most important things that were highlighted.
Kulezinto ezintathu eziqhakathekileyo ekhethweni lamakhansila. Okokuqala, i-community involvement ele 40%. Okwesibili, i-record of achievement ele 23.3%. Ngakho lokhu sikhangelele ukuthi abazomba ngazwe babe lolwazi lokuthi amakhansila abo lawo afakwe ekhethweni balalo ulwazi ngalezo zinto. Ngalokho nje into lezi eziqhakathekileyo zikhangelelwe ukuthi abantu laba abasekhethweni babekwazi ukuthi bafunani njalo bahlolisise ukuthi bayakwazi yini lokuthi balawo ama-qualities lawo afunakalayo ukuthi umuntu abe ngukhansila. Njalo sikhangelele ukuthi ma sokufika ekhethweni lwangu umuntu atsho ukuthi yena kahle ukhangelele ukuthi kwenzakaleni esigabeni ngemva kokubana esekhethi.
Umutsha lenyika uthi abantu abangaphezu kwesilinganiso esifika phose okungamachumi amahlanu ekhulwini i-47% bathi omeya abaqhubi umsebenzi kuhle ngoba abalamandla okwenza umsebenzi, ngakho bafuna ukuthi omeya babiselwe ukuthi basebenze ngendlela ababesebenza ngayo kudala.
Some of the key findings include that more than 47% indicated that
omeya abakhona 60% yangkhona ukuthi abalawo amandla, abalalo lolwazi lokuthi baphathe isigaba. Yikho ke ngalolu khetho oluzayo kufunakala ukubana kukhethe abomeya abakwanisa abalolwazi lokuphatha isizwe njalo kukhangelisiswe izinto ezinjengalezi ezehlula abomeya abakhona okwakhathi.
Okunye okuvezwe luphenyo lolu yikuthi ukhetho alusoze lube qotho ngoba abayisilinganiso esedlula okungamachumi ayisithupha ekhulwini i-65% abathembi inhlanganiso ebona ngezokhetho izeki, ngakho kumele iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bayithembe.
In terms of the credit,
65% yabantu abathembi ukuthi ukhetho oluzayo kuzabe lu-free and fair. Yikho nje abantu bakhangelele ukuthi i-ZEC itshintshe indlela esebenza ngayo, njalo bathembise abantu ukubana ukhetho lolu oluzayo luzabe lu-free and fair. Okutsho ukuthi kona khona i-ZEC kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Yikho ukuze abantu bathembele kiyo ukuthi ngeqiniso ukhetho luzabe lu-free and fair.
Isakhamuzi sakoBulawayo esibale ucwaningo lolu unkosikazi Makazi Wencube uthi uvumelana lempumela yalo ngoba ngempela abantu abakhangelisisi ukuthi bakhetha njani okhansila, ngenxa yokuthi nxa kuhlanganisiwe uZulu usuka athatheke ngokukhetha umongameli ekhohlwa ngalokho okumthinta kakhulu okwabo khansila.
Mina ngivumelana lokhu lempumela le khona khathesi ngoba kaningi ningi sanda ukubona ukhetho lusuba into eyodwa kuhlangana ukuthi ukuvota, okusuka abantu bephambanise bekhangela ukuvotela ama-president kuphela bakhohlwe ukuthi phansi kulamakhansila, okusuka kudala ukuthi amakhansila agcine ekhethwa abe ngamasele engakwazi ukuqhuba kuhle umsebenzi, engakwazi ukukhangela izikhalazo zabantu. Ngakho xa kuyabe kuhlukaniswe ngibona kungcono kakhulu ngoba abantu sizakhangela ukuthi sifuna ukukhokhelwa ngubani esigabeni, umuntu lo ulungokunganani ukuthi akwanise ukusikhokhela ebantwini, ngoba lokho ukuthi sihlanganise kawani kusuka kube yinto ephambanisayo kakhulu.
Osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo enye yalezo ephatheke ekwenziweni ucwaningo lolu umnumzana Emmanuel Ndlovu uthe ucwaningo lolu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi okhansila abakhethwa ngendlela eqondileyo, ngakho kugcina kufakwa abantu abayizehluleki, ethi njalo balwenzele ukukhuthaza amabandla ezombangazwe ukuthi bakhethe abantu abazakhokhela ngendlela eqondileyo.
Ngemva kokuba sesinanzelele ukuba amabandla ezombangazwe kawaqhakathekisi ukukhethwa kwabokhansila, ngokunjalo uzathola ukuthi abantu abagcina besiba ngokhansila ngabantu ababehlulekile ukuba ngosenator kumbe ngo-MP and they end up bedumped kuzakhamizi. Ndize result kuba lokuganga okuningi le-corruption lokugcwele egcwele. Ngokungakho besenze ucwaningo lolu ukubana sikhuthaze ama-political parties njengoba sesiye ekhethweni ukuthi mabaqakathekise ama-candidates abafaka ethi local level, ngoba izakhamizi kazi zonke zivotele abantu abangasoke benelisa ukuthi babakhokhelele ngendlela eqondileyo.
Ucwaningo lolu lwenziwe emadolobheni ayisithupha eZimbabwe agoqela iBulawayo, iHarare, iGweru, iMashingo, iMtare leChitungwiza. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zesigaba seManicaland eChimanimani lamhlanje zibe lesikhumbuzo sikaMuyi uRoy Bennett owayengumgcini ngcebo webandla leMDCT. UBennett lomkakhe uHeather babhubha engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ngapha kwelemelika ngenyanga edluleyo. Omunye wabakhulume embuthanweni lo ngunkosikazi Vena Musukutwa, umntwana kaNduna Mutambara. Kesizwe amazwi akhe.
Bangwa yabo panguwa ya wa Beneti. Wakati batirane zvima wairesi zvekuti tinzwe news pa VOA ishona kunyangwe pa VOA ndevele ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magesi kunenge kusina mari dzemabattery tenge tisina saka taizo kwanisa kuzwa pa maradio siwawo nekuti hani ndima battery hani ndima gesi.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa losakhulayo ohlala eSouth Africa yena edabuka eZimbabwe. Ya, okokuqala ungasitshela igama lakho lokuthi udabuka ngaphe eZimbabwe.
Igama lami uDudu. Ngibuya
eKZN eZimbabwe. Kusule isikhathi esinganani khona ngapho eSouth Africa?
Ngicabanga ukuthi ngibuye eSouth Africa ngo-2009.
Ngokubona kwakho impilo eSouth Africa injani nxa uqathanisa lekhaya?
Ku-right khona ngoba nje vele silana ngomsebenzi but angeke ngikompare nasekhaya. Yeah, but I go right khona compared to ekhaya for now.
Luhamba njani uhlelo lwakho olwezingoma sizwa kuthiwa ungumhlabeleli wengoma zikamasikandi?
Ayi cha konke kusahamba kahle manje yize nje kubanzi manyana kuyile indaba ukuthi thakho kaya ngakhona.
Kungani wakhetha ukuthi uhlabele ingoma zikamasikandi?
Ukuze ngihlabele ingoma zikamasikandi kungoba umasikandi kahle kahle ngihambelana kahle ne-culture yami esiNdebeleni. So ngabona nami ukuthi hayi if ngingacula umasikandi kuzohambisana kahle ne-culture yami.
Impilo yakho ninjani khonapho nxa ukhangela khonoku ukuthi umuntu uyabe thethe engasiwo wakhonapho eZimbabwe ethathwa ngwe South Africa bayaphilisana kuhle yini abantu abayenza njalo?
Yeah, bona bayaphila but hey kuba nzima ikakhulu abafowethu basebethethe eSouth Africa ikuba nzima ukuthi umuntu akhumbule ekhaya khona kuba nzima nje. Kwabanye bahambela kahle but kwabanye eyakujabulisa.
Njengoba uyajoyina ukubana abafowenu odade ke abanje ngawe bona bakuhambisa njani?
Hayi odade ekhaya asilahli noma nje sizishadiwe umuntu wase South Africa kodwa ekhaya nje kuyohlala kulikhaya but nje kubo baba ikho lapho kubanzima kakhulu esikhathini esiningi ngoba nje mawukuthi uthethe mhlawumbe umuntu wase South Africa usuke seyakha nalana akasakhumbuli nje ukuthi ushiye abantu mhlawumbe ekhaya yikho lapho kunenkinga khona.
Manje abantwana abazalwa lapho babanjani?
Kakhuluma se okay ma bengabantwana bakabhuti obviously ngeke bakwazi ukuthi babuyaphi nabo sebengabalana eGoli so kuba nzima khona indaba enzima kakhulu leyo.
Sizwa abanye besithi ubunzima budalwa kakhulu ukuthi babe bengekho malume o-anti labanye abanjalo kokuthi labo babe bethathene bagcina besiba lenkinga zokuthi nxa kulokunye abaphoqane ngakho kuba nzima khonapho.
Hayi khona kuba nzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu uma ukuthi mhlawumbe sowushadiwe lana obaba nabo aunti sibashiye emakhaya ngisho. So mase ngishadiwe mina lana kuba nzima mase nginenkinga nami ukuthi okay mase nginenkinga ngibikela bani ke ngoba ngifana nokuthi ngisemzini. So hayi kuba nzima kakhulu.
Manje ubona njani elakusasa nxa kuyikuthi abantu bayaqhubeka belokhu besuka eZimbabwe besizosebenza eSouth Africa?
Hayi mina ngokubona kwami kunzima kakhulu especially ma nabasekhaya nabo sebebuya sebeshiya eZimbabwe kuba nzima kakhulu. So mina ngesifiso sami bengifisa sengathi mhlawumbe kuze kube ngcono ukuthi mhlawumbe nathi sigcine sesithathiwe lana sesihlala lana ukuthi ekhaya kulunge nathi sibuyele siye emakhaya yikho ukuthi yonke into ihambe kahle.
Lo-ke bekungunkosazana Duduzile Ndlovu ohlala eSouth Africa yena edabuka eZimbabwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Zimbayishe Muswaburi, yena othi usesungule uhlelo lokunika abantu ukudla phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Kulolunye njalo uhlelo lokugezisa izambuzi. Lizakhumbula ukuthi unkosazana Muswaburi ukhankasela ukumela iBulawayo South edalele iPhalamende kukhetho oluzayo. Siya kwamukela kuhlelo.
Alright.
Luza qhubeka kanjani uhlelo lolu lokunika abantu ukudla?
Isikhala siyabe sithekwa zihanjiswa emamaketi. Siyaphakela abantu besidla besutha sihambisa kwalabo abantu abangela kudla. Ubabona ukuthi bayadubeka bayazama labo ukuthi impilo zabo zihambele phambili. Njalo ngike ngaqalisa ama-program okuklina ama-toilet. Into eqakathekileyo kakhulu ngeyokuthi ngifundise abantu bomphakathi ukuthi i-toilet ayiklinwa kanye. Kufanele i-toilet iklinwe kakhulu. Kusiya kangcono kuqalisa ukubhadalisa ama-R1 umuntu uthathe R1 naleyo uthenga ama-detergent. So more than ukuhamba ngisiyaklina ama-toilet ngilokhu kuhamba ngisiyabafundisa ukuqakatheka kokuhlala indawo yabo ihlanzekile and okuqakatheka kokuthi singalindi amakhanseli ukuthi abuye ezosiklinela. Kungcono ukuthi siziqalele phansi siziklinele. Sithatha njalo ama-program nalawo ezikolweni. Ezikolweni uyabatshengisa ukuthi hhayi lingabe lingela budget yokubhadala abantu bokuklina, kodwa thina njengomphakathi siyabuya sizoliklinela. Njalo silokufida abantwana ezikolweni, abantwana abadubekayo, abantwana babuya bevela endaweni emulini ezingathosiwo. Sizaqhubekela phambili ngama-program okuphekela ama-underprivileged. Lokho hhayi into vele yi-program esingasoze sayiyekela ngoba iqakatheke kakhulu.
Leyana othenge isitshwala emakethe siyabe sithetshwa ngani njalo lizakhetha njani ukuthi lo ngoswelayo lo ngozuzayo njengoba abantu abaningi bevele belamba?
Into eqakatheke kakhulu ngeyokuthi i-situation yomuntu awungeke uthi ukuthi hhayi eyakho ingcono eyalowo ayikho ngcono. Into eqakathekileyo ukuthi babone ukuthi hhayi kulo muntu osizwelayo osibonayo ukuthi sifuna ukudla. Silokwethemba umphakathi. Umphakathi ukuthi uzicazulule wona wodwa ukuthi hhayi mina lingawari ngami isikhwala ngilaso. Mina lingawari ngalo mntwana ngiyamgcina mina ngokwethembana komphakathi. Ngoba nxa bengehlule ukubathemba labo bengehlule ukungethemba, kusitho ukuthi i-relationship esizama ukuyakha ku-parliament iyabe ingekho vele. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi bangethembe lami ngibethembe, so sisebenzisana njalo.
Imali uyithatha ngaphi yokuqhuba lezi nhlelo?
Imali ayikho. Imali yokuthenga ukudla iyazukuvela emphakathini. Kulabantu badonethayo and angithathi mali prior to the event. Into engiyenza ukuthi ngiyabizela ukuthi mhlaka lokho siyahamba siyephela. So abafuna ukungisiza ngalolu hlelo bangangifonela kumbe baletha ukudla. Enye into eqala ukuthi siyapheka, siyahamba emamaketi khona lapho eBulawayo sicele kwabalimi ukuthi sicele amakhabisi, sicele amatamatisi. So bayasinika, they've been very helpful. They always want to help such causes.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo imali apha interview yethu.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Zimbayishe Muswaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele iPhalamende. Sixoxe laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo wayengumdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwe emathuneni eWest Park edolobheni lakoBulawayo izolo ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
UMaradzike udlule emhlabeni ngolwesibili olwedlileyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Udade wabo uKhoseni uthi umthethe eBhindura ngemva kokuzwa ukuba akezwa kuhle wamletha koBulawayo lapho abamuse khona esibhedlela sempilo okuyilapho aphelile khona.
Mina kungithinde kakhulu ngoba vele azange ngigule isikhathi eside. Thina emoleni sibe singu-six. Three boys, three girls. Yena wayengu-SE4 uyalandela mina ngemva kwami. Ngekade sengubhodi sibili kade simkhangelele sibili sitshele isikhalazo sethu zonke ngedubane.
UMaradzike uqale ukudlala ibhola edolobheni leKwekwe lapho akhulela khona edlalela iqembu labasakhulayo eleChrome Stars. Wasuka lapho wadlalela iqembu leLancashire Steel njalo ubelilunga leqembu leLancashire elaphakamisa inkezo yeMadison Trophy ngomnyaka ka-1999. Ngaleso sikhathi ubelilunga leqembu labaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngokuthi ngamaYoung Warriors. Ngomnyaka ka-2003 uMaradzike uze koBulawayo ukuzodlalela iqembu leHighlanders. Kwathi ngo-2005 usuke waya kuqembu leMona Africa, lona elalidlala kusigaba seZifa Northern Region Division 1, lapho afike waba ngukapteni walikhokhela la adlala kusigaba sePremier Soccer League. Kuqembu leMona Africa uphakamise inkezo yeCPZ Cup kanye leNestle Charity Cup, njalo uphatheke kumncintiswano weCAF Confederation Cup engukapteni weqembu elalilabadlali abagoqela uThomas Sweswe, uLavumo Magwabarara, uThendai Mwarura, uChipo Thotso, uBlessing Gumiso kanye labanye. UThotso ube ngomunye abakade bethwele ibhokisi lomufi, njalo uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMaradzike.
UKhosta sihlangane sonke kuHighlanders, bengumuntu orayithi. UKhosta wasuka wakumwana Africa, abesuka ngabe ngimlandela sadlala sonke kwiChampions League. Asilahlekelwe ngumuntu wesibili, ade ungumuntu wabantu encourage kakhulu.
Ilunga leqembu labaqeqeshi labakhokheli bamaqembu omdlalo wenguqu elaziwa ngokuthi yi-Soccer Update usibuyile Khadebe uthi yena wayengumlandeli omkhulu kaMaradzike njalo ulusizi kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
Mina ngangiyifan kaCoster. UCoster ngimazi esadlalela iHighlanders. He then went eMona Africa. It also happened ukuthi mina ngatransfer from eHow Mine ngaya kusamainage eHow eMazulu. So njengefan yeHighlanders, me having uCoster ngale, he was more like a mini Highlander to me. We were close friends. And when I heard ukuthi he has passed on, to me it's so touching because that relationship that we had, it's something okokuthi kwangenza ngamthatha as a brother. And even the wife, his first wife uNasheron, they knew they had u-auntie eMazola.
Iqembu leSoccer Update liphathise imuli yakoMaradzike ngemali yedlula amakhulu amathathu. Ekutshiyeni kwakhe udlala ibhola uMaradzike ubesengumqeqeshi njalo ke waqeqesha iqembu leTrojan Stars walingenisa kusigaba seNorthern Region Division 1. UMaradzike ubeseleminyaka engamachumi amane lanye yokuzalwa njalo utshiye abantwana abahlanu uSharon, uTafadzwa, uNeika, uTinevimbo kanye loCraig. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Vuka Maulele sesilugqiba ke uhlelo lothulo lamhlanje kodwa singakayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ingxabangxoza ephakathi kwebandla leMDCT iqhubekele phambili kudonselwana amandla phakathi kwabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Kukhunjulwa owayesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Roy Bennett eChimanimani. Lilale igama nguChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.